sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThandono Gawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izindukandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-27 Mbalakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, icele lebandla eliphikisayo ele-MRP selihambise isicelo sokutshengisela phezu kokukhwela kwembadalo yepassport ekhangelelwe ukuqala ekuqaleni komnyaka ozayo.
Sithi thina ipassport ukuthi ikhwelelwe ku-150, siyakwazi ukuthi kulobo ungilimbani umnanga gola abantu bakhe abafake kuma-passport offices who are collecting imali edlula 150. Ipassport actually price iyabethi kubo $300.
Inkokheli yezigaba isikhuthaze uhulumende kanye labenhlanganiso ezizimeleyo ukuthi baqhelise inhlelo zabo zokuphathisa abantu abalambayo ngoba umnyaka ka-2024 ukhangelelwe ukuba lendlala emangalisayo.
Singena phakathi kwendlala enkulu kakhulu ngoba kwazise babankomo abantu lokulima lokhu abaqali ukulima kathesi December usesephelile.
Umhlabeleli wengoma zokholo u-Eric Moyo obhubhe kwele South Africa ngeviki edluleyo ubekiwe izolo kobulawayo.
Abantu bakobulawayo abeZimbabwe bonke badabule kakhulu ngokuthiwa u-Eric. Bayakhala eNingizimu Afrika, bayakhala abantu bonke emhlabeni wonke jikelele.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Icele lebandla eliphikisayo ele-MRP selihambise isicelo sokutshengisela emapholiseni phezu kokukhwela kwembadalo yepassport ekhangelelwe ukuqala ekuqaleni komnyaka ozayo. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube wazise ngenyanga edluleyo ukuthi kusukela ngomnyaka ozayo ngoZibandlela imbadalo yepassport izakhwela isuka kukhulu elilamadola ngamachumi amabili US$120 isiya kumadola alikhulu lamadola ngamachumi amahlanu $150. Omunye wabagcina isihlalo becele le-MRP uMnumzana Mudenda Chilumbo utshele iStudio 7 ukuthi banxusa uZulu ukuthi aphathise ekutshengiseleni lokhu ukukhangelelwe kwenziwa mhlazi ku-2 ngoZibandlela phandle kwamahofisi kamsitheli kobulawayo. Ngalokho sebelobele amapholisa incwadi bedinga imvumo, kodwa amapholisa abengakaphenduli. Amapholisa enkamba yebulawayo Central abengakaphenduli. Sixoxe lo Chilumbo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Kanti sesungunanzela ukuthi sokuyisigumaguma lokhu ngoba i-registry i-department or i-ministry of home affairs is non-aligned to revenue collection agency. Ayivunyiwe ukukolekta izimali for other developments. So nxa ngisizwa uMthuli Ncube ekhuluma ngokuthi yena i-passport isifike 150 is approved by iParliament yeZimbabwe. Bengingakwazi ukuthi uMthuli Ncube uthi yena i-passport the reason yaba khona ngapho. Besingakwazi ezimthwaka zeRepublic Party ukuthi ufuna ukumodernize ama-borders. Ama-borders kamodernizewa nge-passport fee, amodernizewa nge-the mainstream revenue system ekhona elizwe. So nxa kuyukuthi bona bafuna ukucharge i-$150 besithi bafuna ukuthenga izimota zama MPs ezi above 100,000, which means badlala ngabantu laba abantu. Awusoze ucharge abantu imali enjengaleyo uphinde uyoba taxa nxa sebethumela izimali ekhaya. So thina ezimntu wa the Republic Party, we are supporting i-vision ye-youth league yethu ethi akumiswe ukusebenza kwama-offices awe-registry, the civil registry department obulawayo. Sithi thina hayi uba mnanga kwavele sezama okunye la i-budget yabo was not even conducted in the manner that is constitutional in terms of ama-consultations. So thina ezimntu wa the Republic Party sithi sisapota abafana support abantwana azisukumeni sonke enzima tebereleni abase wange abase big brief abase kwanda abangapi ngapi plant imali yobuguma guma efuza ukuthi support amasela hayi asimiseni so sithi sina konke lokho ukuthi amapolice abaza kuthini hayi kusezandleni zomthetho we expect the police to act according to the constitution. They are non-partisan as an entity. So we can't allow them to be here. No, but we can't change as a party, as this. Sizwe ukuthi abantu bakithi bazaphelela emfuleni bebhajete izimali zokuthi bebuye ekhaya bethole izimali sezikhuphukile in terms of ukubhadalela i-passport abantwana bazahamba beyobulawa befele emfuleni befele endaweni engaso designated for traveling
khona ukubangele ukuthi litshengisele ngodaba lwama-passport zona indaba ezikhathazayo ziziningi kuyini kahle kahle
sithi thina i-passport ukuthi ikwele be-150 siyakwazi ukuthi kulobungilimbane umnanga gola abantu bakhe abafake kuma-passport offices who are collecting imali edlula 150 i-passport actually price iyabe sikubo $300 so asoze sikuvume ezimntu as a Republic Party and we are ordering all our members and supporters and sympathizers labantu bakumathebeleni wonke ukuthi no akuvinjwe ivalwe laphana komsitheni laphana siyavala akuvinjwe kuvalwe laphana
lo ke ngumnumzana Mudenda Chilumbo ongomunye wabagcina isihlalo obecele liphikisayo elebandla le MRP ubekhuluma ecingweni le Studio 7 esebhinga Inkokheli yezigaba isikhuthaze uhulumende kanye labenhlanganiso ezizimele ukuthi baqhelise inhlelo zabo zokuphathisa abantu abalambayo ngoba umnyaka ka-2024 ukhangelelwe ukuba lendlala emangalisayo. Umphathi ntambo kahulumende obona ngenhlelo zokunakekela uZulu owelabor and social welfare, umnumzana July Moyo wazise kumaviki asanda kwedlula ukuthi kulabantu abafika phose izigidi ezintathu 2.7 million ababhekane lendlala emaphandleni abadinga uncedo lokudla. Umoyo uveze lokhu ngesikhathi kusungulwa uhlelo lwe-Food Deficit Mitigation Strategy lapho uhulumende azabambisana khona lenhlanganiso ye-World Food Program kanye leye-UNICEF ukudingela abalambayo ukudla. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lo wake waba ngummeli wetsholotsho edalela ephalamende elilunga lebandla lezanu PF umnumzana Believe Gawule yena othi umumo usumubi kakhulu emizini eminengi.
Singena phakathi kwendlala enkulu kakhulu ngoba kwazise babankomo abantu lokulima lokhu abaqali ukulima kathesi December usesephelile ngawe iwapho amabele angajinga ngoJanuwari. Akuna lutho esilukhangelele sikuthole. So kumeleki kathesi kube namalungiselelo ayenziwa nguhulumende ukuthi abantu basinde endlaleni leyi. Ngoba indlela leyi engasapulanelwanga abantu bazaphela. Ngoba Nkomo uhulumende nguye omelele phambili ebeseqondisa ama-non-governmental organizations abasincedise labo-WFP bancedise bazongena bakhangele kuqala bayenze lokho kuthiwa i-assessment yabo bayenzayo ukuthi kathi kusibile okuzafunwa ngabantu emonakalweni ongaba ikungakanani okungaba kuqhube kanti kuze kuyefika kulwana umnyaka olandelayo engayinjalo sikhangele kumnyaka ozayo engayehlona isivulo sabantu sabe singase sibe sihle ngokulandelana kweminyaka kodwa ukuplana kuqakathekile ukuthi i-government isingenele masinyane masinyazana engathi asikahulumeni lezi zimele zodwa yikola besikhala khona kakhulu ukuthi ababuye bezongena phakathi kwabantu bezokhangela ukuthi umonakalo lo unganani zingakanani izimuli ezifuna ukuthi zithole ukudla zisinde kwambule phela Nkomo kathesi silodukulumangalisayo kulezimuli ezikhangelwe ngabantwana childhood families ama-families akhangelwe ngabantu asezintandane ezingaselabanda kubani yiyo bantu abamele lonakekelwe laba ukhangele kuhlelise ngoba sekukhokhele kune kungananzelelile ukuthi kulabanye abantu abadinga ukuthi abantwana abalezintandane zikhangelelwe phansi babe lohlelo kutuza yopansi lapa kutola kani sivili kuti abantu basize ngendlala ebuyayo le. Ngokunjalo izifundo zenkomo seziphelile wala kunje nje esigabeni sethu ngapetholoso inkomo ziphelile, inkomo bezicuka, inkomo sokumele kube nendlela yokuthi lakho sithande ukuthi izifundo ezifunayo kusiya phambili le. Abantu bengazi banyedakala ndayo ukuthi kuthola kani urhulumente lomhlanje engingasezizimele zodwa ezanceda ngestock city esithengiswa ngemali ephansi. Kulesinye kabona sincedise abanye ngoba bayenelisi bona kuthengisa ukuba uyazi ukuthi umuntu angathi usele ukudla imali yokuthenga ukudla kwakhe wathi umele ukuthengela isifuyo.
Izulu njengoba selike lana endaweni ezitshiyeneyo okugoqela khona ngapho eCholocho, ungathi amadlelo asehlumile yini lamadamu asengenile amanzi?
Okwenzisayo kancinyane ngikubona ukuthi lapho engikhona lapho sengisetsholotho namhla ngibona izulu liyana Nkomo ukuthi ngikhangele nje ngihleli ngibona le ndawo engiyo esigabeni setsholotho lapha ngaphansi kwesigaba sikaTiftateguru ngikhangela ngibona ukuthi izulu liyana sibili kuhle phandle la kuhle sibili khona kuphandle kuthi phandle yakhona nale Nkomo masikhangela leso mkhathi laba ngokuvonekela kwabo abakutsholo abasiphuthulela khona kuyakhangela ukuthi emunye kungaba ngokusilibazisa nje kwakhona pha kuphela yiko kungithusayo kodwa engikubonayo izulu liyaqhophekela nje izinyela fonse sekuhlungile sokuluhlaza lale zifuyo zenezi ekakade zisiwa ngithemba ande aselibuka kathesi namanzi sekukhona kwezinye indawo engathi kuyikusila kwazo izifuyo singazi nali ngaphambili.
Umnumzana Believe Gawule isakhamuzi seCholocho njalo waka waba ngumeli walesi sigaba edalela ePhalamende ulilunga lebandla leZanu PF. Umhlabeleli wengoma zokholo u-Eric Moyo obhubhe kwele South Africa ngeviki edluleyo ubikiwe izolo kobulawayo emathuneni eMvutsha. UMoyo obele minyaka engamajumi amane lambili ubehlabela leqembu lakwele South Africa ele-Joyous Celebrations. Sixoxe lomsakazi u-Ezra Chisa Sibanda ointatheli izindaba ye-Studio 7 ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Eric Moyo umculo weZimbabwe wedume kakhulu wazalwa ngomnyaka 1982 wakhulela khona abantu bezathunqa ngobulawayo engumuntu ocula enkonzweni ezijeneyo zamuntu bezathunqa ngobulawayo kwaze kwafika umncintiswano lwaphuma umabona wothi ukuthi hayi abazizwa wabazi ukuthi balelizwe elimnandi ukucula sicela ke lingene lokuthiwa ke East Africa Idols waseba umunye lo obhalisayo wangena ke bamthola ukuthi hayi uyacula wacula ke lapho yayinyakuqala le Idols East Africa Idols wanqoba enqoba nje bonke laba ke esithi Southern and East Africa waba ngokuqala waphiwa ke imali ke efika amadola emelika edlula ke i-25,000 emadola emelika US dollars wathethe nqule kanjalo ke ayi abe South Africa obabulindeleni umkhizi oyevelesele Joyous Celebration iqembu elicula ke umculo wengoma zokholo i-gospel music wabe mthatha wathi ngubonile mabona ukuthi ngicela ubuye lapha South Africa wathi hayi wena nje umuntu ocula nganganga ngicela ukhokhela iqembu lami ube ngocula phambili njalo uyazi Joyous Celebration labantu abaningi abakhokhelayo abacula phambili bale kwaya ikwaya benkulu Eric wayengulowo ke ukhokhela ke ikwaya leyo Joyous Celebration wacula kanjalo ke uEric wangena ku Joyous Celebration lawo 18 Joyous Celebration 18 yaba lodumo kakhulu emhlabeni wonke jikelele.
Ungathini wena ngomculo wakhe ngamafisane ukuthi ubungumculo onjani njalo ukhanya uthakazelelwa ngabantu abanye?
Umculo lo we Joyous Celebration umculo ke odume kakhulu undumeke iAfrica yonke lasekhona lephesha olwandle idumele leqembu elihamba amazweni amaningi belihamba lawo Eric Lisi emazweni amaningi ecula kanjalo njalo ke abantu abaningi bamazi impahla zakhe ezintshintsha lezi egqoke bonakala phambili lapha kanjalo engumuntu othenga kakhulu ebegida kakhulu wona manxa behlabela bamthanda abantu eSouth Africa bamthanda kakhulu babaningi bakwenzile ngoba bedwe ngazi lokuthi ngwase Zimbabwe bamangele ukuthi ke umculo wakhe hayi ngoba zithuya celebration ziyachaya into khona ukuthi beningenzi kakhulu ezakhe yethu kodwa bechala leqembu lethu ya celebration abantu wakubulawayo abezimbabwe bonke badabuke kakhulu ngokuthiwa u-Eric bayakhala eNingizimu Afrika bayakhala abantu bonke emhlabeni wonke jikelele nezolo-ke isidumbu sakhe sibuyile sivela khona le South Africa South Africa lapha namhlanje kuseni kwenzelwa kodwa yi-service wase siyabekwa emangcwabeni emvuthwa kobulawayo bekukhona phakathi emangcwabeni emvuthwa nxa siyethines lapha bebekhona namhlanje abantu-ke badabukile bebuyile vela ke-South Africa njalo lezulu belisina okutshengisa ukuthi bengumuntu omkhulu kakhulu-ke abantu babuhlungu iy'ngoma zakhe ziyohlala zikhunyulwa ngabantu kodwa abantu unceda kuthi iqembu lakhe le-joyous celebration likhona akusoze kukhanye ukuthi u-Eric ngasekho kodwa abanazelelayo bazabona ukhona ongasekhoyo la ngoba bekhokhela phambili yikho ngamafitshane u-Eric umoyo lo sizalwa seZimbabwe esibela mnyaka eyi-41
lo-ke ngu-Ezra Chisas Banda umsakazi njalo eyintatheli zindaba ye-Studio 7 okwamanje ke sizwe ezivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi amapholisa acwayisisa udaba lokuthi kulexuku labantwana abangabafana ababonakale abangaba leminyaka yokuzalwa engaphansi kweyishumi lanhlanu ababonakale kumabonakude benatha utshwala. Isikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi utshele leli phephandaba ukuthi bayibonile imfanekiso yabantwana laba esisabalele enkundleni zokuxhumana njalo bacwayisisa ngalolu daba. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi ibandla leZANU-PF liqoqa ukuvuselela ugatsha lwabatsha oluthiwa yi-Border Gaze Youth Militia abazakala ngelokuthi ngama-green bomber ngenxa yocuku. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Emsakazweni kaStudio 7 emsakazweni linjani walaleli labasakaza hayi siyayizwa indaba yeZANU-PF le iZANU-PF sithenga izikhali ezibhedlela kula mithi iZANU-PF sithenga izikhali akula mgwaqo abantu balamba indlala kahle kahle upresident lokhona vele kusho ukuthi kaso president ocabangela abantu but wathi ngena embusweni wazitshayela umnyacane ngani umuntu ozacabangela abantu beZimbabwe kanti hayi umuntu ozicabangela yena labantu abakhe ubona sethithi abantu abakwagcwa sezikhundleni kahle kahle laphana futhi ukuthi akula democracy eZimbabwe ivoti layo futhi alisebenzi lapha abantu beZimbabwe sokumuthi bebambane bethi sokwanele manje sokwanele ngoba bebambane bonke nje kungabi kube yishona Ndebele Tonga wonke umuntu obambane ukuthi bekhiphe uhulumende lokhona bebe sebona ukuthi mase bekhiphe lo uhulumende lokhona bayenza njani sebenegotiate etafuleni ke manje ngoba lapha siyahlupha sithi labantu besihlupheke beze bethi lezuranze uhulumende lokhona iZANU-PF ayiphume embusweni sehlulekile
sanibonani bafowethu ninjani nje nonke hayi siyabonga bafowethu indaba nje esinika zona hayi ake ngihlale edabeni mina-ke ngizobuhlungu kakhulu ngala madoda lawa abasapotizani nalo sisinyana lona naye sengenwe umkhuhlane wobuthakathi emncane yangake ezondwa ngabantu ekhethe nje ukuzondwa ngabantu sinokuthanda yibona abantu abayifonyana bezanu-PF ngenxa yokuthi sinokuqumbisa isisu sakhe hayi ya baze naba nenhliziyo ezimbi madoda umuntu impela liyalidla igazi labantu liphila amagazi abantu nenhliziyo ezimbi licabanga ulindalezi ukufa yabezwa nalaba akhuluma khona abantu bezana ujoseph chumama manje uyakhuluma uthi yena umuntu kufuneka asisebenzele angadiphendele kuhulumente njengakuphi wena joseph chuma umuntu uyayesebenzele khona uyasebenza usebenzani akuna currency money akuna lutho kodwa ubhizi ukuthi umuntu ufanele asisebenzele yenze yiphi imali eyenzeni khona ukhobra ungatshela ukuthi umuntu ngalokhu uzengaphila ikhobra uzothengwa ubani ngayithenga onelo kopra kada abanye abantu fake phelele ekhanda becabangela abantu phela kuzoliphelela one day is one day kuzofika isikhathi semsuzofika nani zofaka buhlungu ngiyabona
studio 7 studio 7 ngabe njani basakaza wakhe sibonga umsebenzi wenza basakaza sibonga umsebenzi wenzayo ngabe izindaba right studio 7 lapha kule ndaba engani ngikhathaza lapha yabona indaba kaChabangu le studio 7 indaba kaChabangu le sicela ukuthi amazuba bhola amahle izinanzelele into yokukhula abantu bakobulawayo yakukhula abantu bakamthwakazi yabantu besindebeleni nebona into yenziwa nguChabangu le kahle kahle mangithi ngibhekise sakuthi le into le ngamanye ngala le uChabangu wathengwa ngenxa yendlala uChabangu isidawo sihlale edakiwe imisebenzi yakhe ayezinge wathengwa ngenxa yendlala ithengwa ngosikoti ngoba thina ekuxabaneni kwaba kwenzayo ngapha ku-Triple C thina besingavuki ukungena kangawo of course lathi besisupporta kwi-Triple C kodwa besingavuki ukusingele kangako kuleyo nto then into esokisi sihlukumeza lapha ukuthi thina sikhethile abantu kade sibafuna kobulawayo sabangenisa abantu abezidakamizwa kobulawayo abantu besindebeleni ngoba into esingayifuniyo kobulawayo into ekuthiwa yi-ZANU PF asiyifuni le nto ekuthiwa yi-ZANU PF kobulawayo kanti esingango uChabangu hambe sasithathela i-ZANU PF yeHarare leyofaka kobulawayo loo Chabangu kahle kahle kanti ayikho enye imizamo engenziwa upresident uChamisa yinekhanyela yethule kangaka kuyini okwenzekala kahle kahle ye bantu abalaleyo lani lapho ake sisize lapho kumbili ngaba nombono ongcono lapho atsha ngalo uChabangu isidawa umuntu othengisa isizwe esikhanye umuntu osithengisela emathebeleni kuzanu PF sikhanyele nje
sabona sibona studio 7 ngamakhuluma ngalapha eZimbabwe yabona izanu lekho kwenza ikurepa irepa abantu ihlule kubusa irepa i-Triple C ukufanana lokurepa umntwana omncane lesikwena sithole izinto yena ngabe nje wana wathi wathathwa wazibuza ithi wawina ngabe uyalungisa izinto ngezilapho ayikhona ukuhlanhla athi ukholigal hayi esitema zoze sivote ngoba kufuneda ukuvota
salubona studio 7 salubona basakazi bethu benjani thina siyancenga ndingemphawula njengaloko kwenzekala ezimbabwe shothi ezimbabwe sizohlala sikhohle izanu izibusa lizenzela umakutanda nakho sezizokwezichabanga labo weshman ncube labo tendaiditi bathi izanu fandibuse anike izanu ipower so akula nje singayenza sokuzosebenza mdala ngozosesilele ngabe tendaiditi labo weshman ncube labo sezichabanga akulalizwa aphakathi yena kulaphatha abazoyivula futhi ayikho lamanje baqonda ukuthi bedilize isisi izanu ibuse angazi ke bazothulana ngemva kwalokho hayi nkosi babusise kulokho akwenzileyo sinamalungelo abantu behlale phezu kwabo babusise
studio 7 sakubona kanye labalandeli bakho uhlale phezu kodaba njalo ngingathi studio 7 ukuthi ama-s m s ukhetha anjani kodwa sengathi ma ngithi ngiyabheka ukhetha asekela kakhulu uhlangothi lwe-ccc thina abanye esikhuluma izinto ezingahambisani lento zabo-ccc lezo vela usasifundi khonapho lowo muntu okhetha ama-s m s siyambona ukuthi vele thina wethu uyasibandlulula akasikhethi ngenxa yokuthi asikhulumeli i-ccc leyo ccc futhi asinandaba nayo inamanga okunjengoprezidenti wakhona una lo uChamisa wakhona othi ye uthwabango akamazi akekho umuntu okukhulumayo manje ukuthi ye lo muntu unamanga lo lizothi angabusa vele kukhona okubusa ngesiqiniso azokuyenza yena enamanga kangaka lo muntu lo hawu studio 7 nawe sicela sibili iindaba zakho zibe ngezoqodo zingabi yilezi ezisekele shangothi siyabonga
studio 7 mina ngithi izanu yonke nje lama-leaders akhona wonke hayi abaphume bayehlulekile since namhlanje singabantu basezimbabwe asisahlonitshwa noma yikuphi sihamba sithethiswa emabhasini ezitimeleni emateksini siyathethiswa ngendaba yezanu hayi abake bephume asisabadingi noma upresident ethi ayelifini vele noma engabuyanga kasisamdingi kake phume ke bona abanye ukuthi bazenzani akake nikeze umfana omncane ke vusa ilizwe bake basale namancuwa wabo sokungamancuwa angeke bavuse amancuwa sifuna umfana omncane umkomana kangene aphinde mkomana zani uphumanini liyafosta phumanini lihambe hambani liyehlala kathi li-retire nini vele ku-retire nini kathi
studio 7 sanibonani baphathi bethu siyalibingelela eminyakeni omutsha sithi yethi mnyaka omutsha singena kiwo hawu siyabonga studio 7 siyangami abantu bonke babambana bonke abantu kukhishizano kuqala ukuze siqhubeke ngempilo eright qala umnyaka omutsha sibe right siya ngamaba abantu bonke babambana balwelezana iphume embusweni iphume emandleni bese sithola ukuphila ku right
ngifuna ukuzwa kuphela ngosengezo chabango lozithi we-TPC ukuthi ezerikoli abantu abaningi kangaka isizathu sakhona esiwasisolayo la engwephathi isiphi ngokokuqala ngizobuya endabeni kamalaki nkulu lothi yena izanu p f hayi libandlela ibusa elingelamsimbi elingelani ngibe sengibuya kwekamsaka lo webhingalo obuka into engcolileyo yenzile yinto enhle oningcolile ngizwanisethuka siyomuntu wakhona kuyamangalisa hhayi kangisoli kuya ngokuthi umuntu ubona njani kodwa-ke ngakuthiwa bayabona abantu labo ukuthi balahlekelwa ingqondo ngani okunye bathula ngaba kukhulume ufa lakho kuphela kungaphakathi kwakho ungakuvezi ebantwini ngoba mhla ilizwe elingatshintsha libe ngesinye isimo abantu babekwazi baza kukhangela njani uyabona
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Kwezemelika, amapholisa esigaba seColorado athi acwayisisa udaba lokwethuselwa kwabehluli kulandela ukususwa kwalowo wayengumongameli welemelika umnumzana Donald Trump kuluhlu lwabangavotelwa kukhetho oluzayo. Amapholisa alile ukuveza okuningi ngalolu daba besithi kungafaka engozini abehluli laba. Kusenjalo ukudonselana kokuthi uhulumende welemelika aphathisele Ukraine kumbe hatshi kumbe njalo aphathise ele Israel kuphela ngemali yokuzivikela kuqhubekela phambili. Sixoxele ocubungula izombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu saqala ukumbuza ukuthi ngowuphi umkhokheli welizwe lemelika ongaqeda impi ezikhona esezidonselele lelizwe lemelika phakathi kwazo.
Lezo zempi Russia leye Israel Ukraine ukuthi nguphi upresident obengenza ngcono ekuqedeni lezi zimpi. Mina ngibona ngani uBiden uyazama. UTrump angisho siyamazi vele ukuthi akulanto ake ayenza yakhanya ihamba kuhle. Engxenye i-Israel ubengaqina esenzele ukuthi athole amavoti lapha kuleli lizwe ngenxa yokuthi uleli lizwe kulamatshi lokuthi uBenjamin Netanyahu ngumngani wakhe. Kodwa Ukraine mbona ngani uBiden uTrump wayeza kweyela impi Ukraine esenzele ukuthi iRussia ikhulele iUkraine njengoba vele efavana engumngani kaPutin. Lapho izimpi lezi zombili mbona ngani umuntu ongazibamba kuhle uBiden. Kuphela uBiden lapha angidanise khona ungidanise nge-Israel uthi I think uphume wama kakhulu okwenza ukuthi i-Israel ibe negunya eliphezulu ekuthini indaba yakhona kabasafuni indaba ukukhulunywa kulanyulwe bona sebefuna ukubhidliza kungenxa yokuthi baphiwe igunya elikhulu. Kodwa hhayi mbona ngani uBiden even ephambanisile khona lokhu kungangisudisanga kodwa mbona ngani upresident obengenza ngcono kulo Trump. Ngiyabonga, bye.
Alathi siyabonga lo-ke ngunkosikazi Priscilla Ndlovu ocubungula izombusazwe esilethela-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje emaphethelweni kodwa singayehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo ezikhokhela. Umanisipala wakoBulawayo uxolo sikhangeleke indaba ebezikhokhela icele lebandla eliphikisayo ele-MRP selihambise isicelo sokutshengisela phezu kokukhwela kwembadalo yepassport emapholiseni. Inkokheli yezigaba isikhuthaze uhulumende kanye labenhlanganiso ezizimele ukuthi baqhelise inhlelo zabo zokuphathisa abantu abalambayo ngoba umnyaka ozayo oka-2024 ukhangelelwe ukuba lendlala embi kakhulu emangalisayo. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzithola ku-www. www.voandebele.com. Ulivalelisayo igama lami nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kodwa silazo ezinye namhlanje ntambama ngo 7:30.